ubuso bonke leli zulu lisina alizange limubuna njalo khona manje namhlanje hayi lilokho lisina izulu okunye okubonakalayo sibili ngumoya umoya ubushaya sibili ubuso bonke kwezinye indawo kuyakhanya ukuthi khona hayi into azimanga kuhle sibili ngoba inkinga eba khona yokuthi nxa izulu lingana libe liningi ngasikhathi sinye indawo eziningi azenelisi ukuthi khona zibe nendlela yokulokhuza yokusebenza lawo amanzi lawo ngoba abe maningi kakhulu yikho-ke kwezinye indawo sibili hayi abantu bayakhitshwa sibili abantu bayasuswa ngoba kuyabe sokuye ukuthi amanzi asegcwele yonke le ndawo aba maningi kakhulu ngesikhathi sinye okokuthi khona kuningi okuphazamisekayo ngoba iindlela zokuthi amanzi lawo aphume ahambe abuyele njengasolwandle ahambe nje aziziningi endaweni eziningi
ngokubona kwakho indlela eyenziwa ngayo indlela ongathi indlela eleZimbabwe singathola khona isifundo ukubana nxa kule ngozi enje abantu batshelwa njani njalo nini
kuningi okumele sikufunde ngokwenziwa iAmerica kungasikhathi esikude umongameli welizwe uJoe Biden ubephuma ekhuluma ngokuthi kwenzakalani njalo kuyini akufakileyo ukuthi kulungisiswe lokuthi uhulumende uzakwenzani umongameli welizwe lo ophumayo nje asakhulume nxa into zisenzakala ugavana uDeSantis uhle waphuma ingakafiki i-hurricane sisalungiselela ukuthi iyeza lokhu kutshengisela ukuthi khona okwenzakala ebantwini yinto okumele abantu abakhokheli babe phakathi kwayo ngoba yibo abamele bebesazi yibo okumele sibabuze ukuthi kwenzakalani njengokwazi kwami engakubonayo mina ngemva kokwenzakala kwezinto ezinje bayalandelwa bonke ababe behlalelwe yilesi sihlakalo banikezwe indlela zokuthi bangaba le ndlela zokuthi baye phambili iy'mpilo ziye phambili le yinto engekho eZimbabwe liqiniso lelo eZimbabwe singaqala ngokukhuluma ngokuthi khona silazo yini indlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje singenzani hayi zilutshwane azikho sibili ngoba njengokuthi sikhangele nje ukuthi khona njengoba kuyindaba yamanzi le abantu bazabe bevalelwe besendaweni ezokuthi abangeke basuke zikhona yini ama-helicopter azafika akhipha abantu ayebasa lapho okulungileyo akhona yini ama-boats khona ama-boats asetshenziswayo lapha ahamba kumaswamp achaya ukuthi even amanzi emalutshwane ayafika athwala abantu abasu i-emergency rescue services zethu ekhaya eZimbabwe azikho yile qiniso so into okumele siyifunde lapha from i-America yinto enaleyo ukuthi khona ilizwe kumele lihlale lile ndlela zokuthi nxa kule sehlakalo esinje sizakwenza lokho